siyabonga jonga lo Chris ilichona njani mtwakazomu hle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 12 ngolwezi 2015. Siletulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngingabona abantu sebeqinisele ukuthi ihamba. Isikhathi sokuphila emini esikhawulele. So nesikhathi esilalo njengeZimbabwe ukuthi siyadukela. Ukuthi bahambe ngoba basemthethwa kodwa nasekuthi kuphendula ngokuthi sihambe. Basikhona ukuthi sihambe ukuthi sihambe.
Kubotshwa abasakhulayo bebandla leMTCT abangamachumi amabili lanhlano eHarare bephakathi kokutshengisela besola umbuso wezano PF.
Sanctions are not the central issue here.
Isisusa sokubekwa komthetho wezidera ikuthi zikhona izizathu ngempela ezenze leMelika lethula lezi zijeziso zenotho okufana lokwephulwa kwelungelo loluntu okungahlonitshwa kwezinqumo zemthethwandaba.
Osegqiba umsebenzi wokuba ngumeli weMelika eZimbabwe uthi kusese kunengo kumele kulungisiswe ngohulumende weZimbabwe andubana zisuswe izijeziso. Ukuguquka komkhathi kanye leyezi leEl Nino kwesatshelwa ukuthi kuzaletha indlala enkulu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela kumsakazo wenu weStudio 7. Abasakhulayo bebandla leMTCT abangamachumi amabili lanhlano babotshiwe eHarare namhla bephakathi kokutshengisela besola umbuso wezano PF. Abasakhulayo laba bebesola njalo umongameli Robert Mugabe besithi sehlulekile ukubusa. Ngalokho bathi sokumele asuke esihlalweni. Bebesola njalo ukuhlukuluzwa kwamalunga eMTCT ngamapolisa kanye labasekeli bezanu PF. Abanye bababotshiweyo laba babikwa betshaywe kakubi ngamapolisa. Kubotshwe njalo intatheli zindaba kamabonakude esebenza izimele uAnderson Manyere. Asenelisanga ukuzwa ukuthi ababotshiweyo laba bazamiswa nini emthethwandaba. Sixoxele kansila weMTCT kobulawayo njalo engosakhulayo umnumzana Mlandu Ncube. Yena usoleka kakhulu amapolisa ngokuhlukuluza amalunga ebandla lakhe.
Siyajamisa ukuthola elizweni leZimbabwe lapho abantu ababhala khona isisekelo sombuso ukuthi abantu bavunyelwe ukukhuluma noma yini abayifisayo. Sebehlukuluzwa lapho nxa besitsho bezitsho bona ukuthi no nongenezelwano leZimbabwe sibona kufanele kwenzekanje lokho. So into edanisayo kakhulu leyo iyadanisa and ilesizikela kithi leZimbabwe. Kusho mhlophe ukuthi ukhulumele lo okhona uyazazi mhlophe ukuthi kakhethanga ngabantu. Wamana wazishalisa ende kazifise kwenzakala phansi. Ngingabona abantu sebetshengisele ukuthi ihamba. Isikhathi sokuphila emini esikhawulele. So nesikhathi esilalo njengeZimbabwe ukuthi siyadukela. Ukuthi bahambe ngoba basemthethwa kodwa nasekuthi kuphendula ngokuthi sihambe. Kasikhona ukuthi sihambe ukuthi sihambe. Singabe sikuphuma ukuthi sihambe nini or address ama-problems. Ayiwa sibefika ngakuleli lizwe kodwa imisebenzi ukutshaya amavenda ukubonakala. So nakasitho sikusinayo ukuthi basitshele ukuthi kwenzelani njalo uhamba nini.
Abanye Ncube bathi ukutshengisela kwenu lokhu akuncedi ngalutho, nanku liyabhaxabulwa nxa litshengisela kuqeda khonapho selibotshwa selihanjiswe emthethwandaba kuphele.
Into ekhona ukuthi thina njengebandla sithi thina sizazama yonke imizamo okumsebenzisa umongameli ukuthi kasithethwanga ngabantu noma ngingazathi kuphi asitshaye kasicheze siyamazi kumuntu vele udume ngapho wavame ngikujeshiwa ngkomuntu wamngeni ngalepolitics wambopha kodwa unkomo wepolitics asitaa sithatha from lapho kwathiya khona obabaunkomo otongogara otiteta nomntuyane ukuthi yikho lapho esinikakhona kasikokhe kasivamile kakunamaba kodwa abantwana bezimbabwe umbiko bazawuthatha behambisekende otongorapha abaa lokhu esiqhubeka ngawo bayabulawa abantu ekukhanile
umnumzana Mlandu Ncube ngukansila wakobulawayo njalo ungasakhulayo webandla le-MDCT. Ukubotshwa kwabasekeli baleli bandla namhla kulandela ukubotshwa kwamanye njalo amalunga aleli bandla alitshumi lasikhombisa eHarare ngesonto. Akhululwe ngumthethwandaba kamantshi izolo. Osegqiba umsebenzi wokuba ngumeli weMelika eZimbabwe omnumzana Bruce Wharton uthi kusadingakala ukuthi uhulumende weZimbabwe ahloniphe amalungelo oluntu, alandele imithetho kanye lokuhlonipha izinqumo zemithethwandaba ukuze uhulumende weMelika aguqule indlela adlelana layo leZimbabwe njalo ahlolisise lezijeziso ezikhona okwamanje. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
Ekhuluma emkhosini wokuvalelisana lentathelo izindaba lamhlanje ekuseni, uWharton uthela nxa isimo sobudlelwane belizwe lakhe leZimbabwe sobuthuthuke kancane, akweneli lokhu ukuthi kuhle kukhutshwe izijeziso lezi ngoba uhulumende lokhu eqhubeka ethathela abamhlophe amapulazi engalandeli izinqumo zemithethwandaba njalo esephula ilungelo loluntu.
Sanctions are not the central issue here.
Isisusa sokubekwa komthetho wezidera ikuthi zikhona izizathu ngempela ezenze leMelika lethula lezi zijeziso zenotho okufana lokwephulwa kwelungelo loluntu, okungahlonitshwa kwezinqumo zemthethwandaba, ukungahloniphi impahla zabanikazi okufana lokuthathela abalimi amapulazi abo bengahlawulwa, lokunye okunenginengi.
Wharton uthi umthetho welizwe lakhe owaletha lezi zijeziso oweZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act zidera ubeka sobala ukuthi lezi zijeziso aziqondiswanga emuntwini wonke odabuka eZimbabwe kodwa kwabalutshwana, njalo uhulumende weMelika ungeke kwabanzima kuye ukuthi akhiphe lezi zijeziso ngesikhatshana umumo ungaguquka elizweni kwezombusazwe. Umthetho wezidera uWharton uthi lanxa abanye bekusola yiwo osetshenziswa ukuqondisa uncedo lukahulumende weMelika oludingakalayo kulabo okumele baluthole phansi kwenhlelo zenhlanganiso ezitshiyeneyo zomhlaba ezifana lolwe-International Monetary Fund Staff Monitored Programs. U-Ambassador Wharton osegqiba umsebenzi wokumela eleMelika eZimbabwe okweminyaka emithathu edluleyo uthi uphathe inhlelo eziningi, wasebenza kadalala ukuthi ubudlelwane bamazwe omabili buthuthuke obesobububi okwamagama eminyakeni edlule. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedis Jeremiah. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umkhokheli wabahluleli omnumzana Godfrey Chichika Osiku sengenele kudaba lokutshaywa kumbe ukungatshaywa kwabantwana nxa bewonile, udaba oluthethwayo emthethwandaba weConstitutional Court. Kulamagqwetha ethu lelo ludaba emthethwandaba kulandela udaba lomunye osakhulayo ogwetshelwe ukutshaywa ngemva kokutholakala elecala lokudlwengula. Iphephandaba le-The Herald lithi uChichika Osiku uthi abantwana bangekela ukutshaywa bazaswela imbeko, njengalokho okwenzakala kwamanye amazwe lapho abantwana abazale imibhobho esikolo. Elinye igqwetha elilwela ukwesulwa kwesijeziso lesi umnumzana Tendai Biti ongumkhokheli webandla le-People's Democratic Party utshele iStudio 7 ukuthi amazwe omhlaba amaningi sesula lesi sijeziso ngoba sisephula amalungelo oluntu. Sixoxelwa ke waba ngumbalisi umnumzana Isaac Mpofu yena othi akumelanga sisuswe lesi sijeziso ngoba abantwana bengonakala.
Lezi zidaba oluhlupha abaningi ukuthi baluzwisise. IBhayibhili lona ngokwalo luthi bekushazi phansi umntana uyonakala. Ukuthi kuthiwe umntana kangatshaywa ukuthi kuvele kuvunyelwa. Ngibone ngathi lokho ikuphambanisa kakhulu. Umntwana uyakuswela ukuqondiswa. Abantwana abaningi bezwa ngoswazi ukuqondiswa.
Nxa sikhangele isilinganiso okumele sibe yiso esisetshenziswayo ukujezisa umntwana, simele sibe nganani ngoba sesizwe kuthiwa inani labantwana abalimalayo besephuka lokunye lesinyi isikhathi kuthiwa besifa kuthale yaqansa. Singathi isilinganiso sakhona simele sibe nganani?
Isilinganiso sakhona sibe nganani ngoba asibe angibona ukuthi ngiwaba lesilinganiso ukuthi kule ndlela njengoba nje isiqubu semota akithi silesilinganiso uyabona ukuthi hhayi kathe sesisikhulu kakhulu kathe sesisincane kodwa-ke kuchayeni hakshi kal umuntu kalochayayo esazi ukuthi umtibeenza ukuthi yinochayela ukuqondisa hhayi khona ukuthala ukulimaza hhayi nabasola abanye abazali labanye abantu abachaya ingathi usechayela ukubulala. Lokho kakulunganga. Singaze sabeka isilinganiso abasithe singayo ngoba kuyandlelayo ukusibeka. Kodwa sithi ochayayo kabule ukuthi aqondisa kuphela hhayi ukuthi usechayela ukubulala. Lokho kubi.
Umnumzana Isaac Mpofu ngowakhe waba ngumbalisi ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekwaBulawayo. Uxolo zihlobo esithandekayo. Singene kudaba lwezomkhathi. Incwethi kwezomkhathi zithi ukungaqakathekiswa kodaba lokuguquka komkhathi izinhlangothi ezehlukeneyo zempilo eZimbabwe. Lanxa izibonelo zomonakalo lo ziziveza nsuku zonke, isibonelo sokuthi nxa kungasathathwa ngamanyathelo ngokushesha ukusabalalisa ulwazi lemfundiso kunhlangothi zonke okubalisa intatheli zindaba, lumonakalo uzaqhela ngamandla ufike kusibanga esibi kakhulu. Kubika uMavis Gama.
Emhlanganweni lentatheli zindaba oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, komaliso, bemaneleye Conrad Adenauer Stiftung owenzelwe ehoteleni yeBronte eHarare lamhla. Lezi ngcwethi zesayensi zithi zikubona kuqakathekile ukusebenzelana lentatheli zindaba ekusabalaliseni imibiko ephathisa uzulu phezu kokuphazamiseka komumo womkhathi ngenxa yokonakala kwe-ozone layer. Uguquka womkhathi kuphazamisa inhlangothi eziningi zempilo, ngakho kumqoka ukuba intatheli zindaba zikhuthalele ukubhala indaba ezibonisa lokho. Lezi ngcwethi zisithi kungafezeka lokho kuphela nxa lazo ziluzwisisa lolu daba zingakalobi. Enye yalezi ngcwethi esebenza kuhlangothi lokucubungula ezokuguquka komkhathi ngaphansi kogatsha olubona ngezokulondolozwa kwemvelo, amanzi lokuguquka komkhathi, umnumzana Elisha Moyo uthi kungaphathisa kakhulu nxa lungakhulunywa sikhathi sonke lolu daba.
Namhla sibexoxa ngama-journalists ngokuguquka komkhathi, sibonisana ukuthi kuyini okungayenzwa ngama-journalists ukuthi bakwanise ukuphumisa ama-stories awe-climate change.
okhokela inhlanganiso ebona ngezokucubungula yekhomalisa mnumzana Rejoice Ngwenya uthi kungalesi sizathu bekubone kufanele babonisane lentatheli izindaba emhlanganweni walamhla uqatheka kokulotshwa ngezokuguquka komkhathi.
Yikho phela khathi sibabizile abamela ihulumende ukuthi sibancedise ukuthi sibatshele ukuthi nxa selisiya ku-COP 21 eFrance lingahambi nje lithwalane intatheli izindaba ezeZTPC labo zeTV. Kulabanye abantu abavele bevama abahlala labantu ababhala ngodaba lwakhona lingazeli abachiya, ngoba abantu ababhalayo indaba yibo abazakhuluma labantu emakhaya bezwisisa ukuthi into yomkhathi kuyafanele ibe yimfihlo.
Lokhu kukhangelelwe njalo ukuphathisa uhulumende ukuba ahlele inhlelo zakhe enanzelela udubo ilizwe elibhekane lalo zilotshwe indaba ngobuciko obukhulu lapho ilizwe selikusibanga sokulungiselela ukuyangena umhlangano omkhulu we-COP 21 eParis kwele France. Umhlangano wezokuguquka komkhathi wakwele France owe-Conference Parties 21st Session COP 21 uzabuthanisa inkokheli lengcwethi zomkhathi lolwazi lwesayensi zemazweni omhlaba kusukela ekupheleni kwayonale inyanga kaLwezi kubonisana ukuba kungenziwani ukunqoba inhlupho ezidalwa yikuguquka komkhathi lokuba kuyini okungenziwa ukuvimba ukusabalala kwalumonakalo nxa usuthe waqala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Selikwenzile njalo iqembu lesinazo ngendlikizani yalo yesingi yesibili ethiwa Kalanga Child. Lingoma yelama enye njalo isingi yabo ekhwabithwe ngabaningi ethiwa Kubukalanga abayethule ekuqaleni komnyanga. Lulujulwe ndlebe ngempela. Khongozelani kuhlelo lwe-WhatsApp Friday ngolwesihlanu lizosixoxa lelunga lesinazo uthisha Bona Malaba ngendlikizane yabo le kanye nedlaladi elibuyayo.
Live Talk kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama lamhlanje sikhangela inhlupho ezibhekane labesifazana ngokuwa kwamandla eRand lakwele South Africa. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni elingene kuhlelo. Abesifazana beZimbabwe sebeveze imbono ehlukeneyo ngomkamongameli unkosikazi Grace Mugabe. Abanye besithi usebuyisele emuva imizamo yokuthuthukisa amathuba abo kwezombusazwe ngokudala ukufuthelana phakathi kwabo langendlela aziphatha ngayo yena ngokwakhe. Abanye njalo ngabathi hayi usewutshengisile umhlaba ukuthi omama balakho ukungena kwezombusazwe baguqule indlela ezombusazwe eziqhutshwa ngayo. Kubika uNothando Sibanda.
Ukungena kukankosikazi Mugabe kwezombusazwe kuqale ngempi ayilwe lomunye wesifazana okade khanya eseziphethe esidukwini obengumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru okubangele ukuxotshwa kwakhe kuhulumende kanye lakubandla leZANU-PF. Ngesikhathi lesi, kube lokunqunulana emphakathini kuphoselwana aqatha phakathi kwabesifazana laba lamanye amalunga agoqela unkosikazi Opha Mchinguri Kashiri. Abalwela amalungelo abesifazana bathi kungena kwakhe ngalendlela echothoza omunye wesifazana kwenza bayifunde ivaliwe ukuthi ngazinakekela ukuthuthukiswa kwamalungelo abesifazana kodwa ule yakhe injongo. Unkosikazi Patricia Kumede ulwela amalungelo abesifazana uthi kuqakathekile ukuthi abesifazana lalapho bengasibangani bahloniphane bangakhanyiswa kuyibo abazenza inhlekisa njengalokho okwenziwa ngunkosikazi Mugabe kunkosikazi Mujuru. Ukuziphatha kukankosikazi Mugabe uthi kwenza abesilisa bakholwa ukuthi ngeqiniso abesifazana bathandi ukubona omunye wabo ephumelela.
Indlela ayenza ngayo izinto eziningi azilasithunzi, usesenza abantu bengani bayeyisa omama even le ndlela angena ngayo ku politics mina bengicabanga ukuthi abana wakwenza kuhle njengomama obekekileyo hayi ukuthi uhlubuye ngokulwa ngoba vele phandla omama abantu bayakwazi ukuthi omama abasayidelani laye wahle wangena ngobudlwamdlwambo nabo ukuthi ahlangene ngokulwa yonke indawo lapha esiya khona wayethethisa abantu
isakhamuzi unkosikazi Juliet Mhlanga uthi ukuziphatha kwankosikazi Mgabe kususa abesifazana isithunzi kubalulaze ngoba uziphatha njengomuntu ongelanhlonipho abasakhulayo uthi akula okuhle abakufundayo kusimilo sakhe njalo labesifazana bayafunda ukungahloniphi umhlaba osokuthiye iningi lisithi vele abesifazana kumele bahlale ezindlini bathiyane lenkundla zibe ngezabesilisa
kavele kafanelanga khona even uba umfazi kapresident because thina we expect i-first lady ikuthi one abe ngumuntu olembeko abantwana bazakopa kuye imbeko two abe ngumuntu ohloniphayo ohlonipha umhlaba ohlonipha abantu owazi abantu kodwa akabazi abantu uyadelela ngalamthetho ngalambeko vele kafithanga ukuba ngumama ngoba I wonder even abantwana ukuthi bafundane kuye
amaphephandaba ajona iphethe udaba lukankosikazi Mgabe abanye besithi uletha ukuxabana ebandleni abanye besithi kulungile ukuthi akhuze labo abangaqhubi kuhle ebandleni lakhe isakhamuzi unkosikazi Sithabile Ndlovu uthi yena ngokubona kwakhe unkosikazi Mgabe usebenza ukuthuthukisa amalungelo abomama ngokutshengisa umhlaba ukuthi labo balakho ukusukuma bakhulume balalelwe bangabe abantu bengathandi indlela akhuluma ngayo kodwa akula ongaphikisa ukuthi uqhakathekile lamhla kwezombusazwe kubadlale zano PF lapho obekuvamile ukuthi wabesifazana baziwe kuphela njengabasekeli uthi khathesi kuyakhanya ukuthi owesifazana angaba ngumongameli wakuleli kungabi indaba zalutho
kuyayenza ukuthi khona kubonakale njalo umuntu ongumama ahlonitshwe ukuthi uyakwanisa laye ukuthi akuphakame ayenze ulutho kumbe umsebenzi wawukhangelelwe ukuthi ngumsebenzi wabo bababodwa kodwa umama uGrace uyenzile
osakhulayo unkosazana eMachuma uthi bayakhuthazeka lapho bebona unkosikazi Mgabe esenza amadoda aqhuqhe ngoba kubapha idlabuzane lokuthi labo balakho ukungena kwezombusazwe bazwakale
unkosikazi uGrace Mgabe ngowesifazane osetshengise ukuzimisela kwezepolitics ungumama otshengisa ukuthi loba kwezombusazwe kugcwele obaba yena akalalo uvalo kodwa uzaqhubeka ekhuluma njalo egcwalisisa injongo yakhe yokuba lilunga lezombusazwe loba nje bebaningi abamchothozayo akabuyeli emva
umnumzana Godfrey Mlawuzi isakhamuzi uthi akusoze kucace masinya ukuthi kahle kahle unkosikazi Mgabe uphathisile na amalungelo abesifazana kumbe hatshi
but nxa usukhangela njalo kwelinye icele uyathi abantu bangumama bayakhuthazwa ngoba ube ngumama olesibindi umama ositshengisa ukuthi any woman can do it iphi lawuphi umama mayengaba lesibindi uyanelisa ukwenza ukuachieve anything and nanku kathesi usiachieve izinto ezimbalwa
akwaziwa ukuthi kusasa imphatheleni unkosikazi Mgabe kanye labesifazana baseZimbabwe kodwa kusobala ukuthi imbali yayiyukumkhohlwa lumama kanye lomnyaka angena ngawo kwezombusazwe ngoba ungene wachiya obekusemsamo usemnyango obekusemnyango sokusemsamo ngimele iStudio 7 ngingunothando Spanda.
Ukuguquka komkhathi okubizwa ngokuthi climate change ngesiNgisi kanye lenhlupho eziletwa liyezi le-El Nino eliphehlwa elwandle lwePacific Ocean sokusethusa uzulu lababusayo emazweni achiyeneyo. Ukuguquka komkhathi lokho kanye leyezi le-El Nino kukhangelelwe ukuletha indlala emangalisayo lengozi yezulu lesikhukhula emazweni anjengeZimbabwe lamanye awezwekazi le-Afrika. Umbiko wethu lwenhlanganiso yobona ngezikhalazo zabantwana iUNICEF uthi kukhangelelwe ukuthi abantwana abayizigidi ezilithumi lanye ezwekazi le-Afrika babhekane lendlala. Kambe uzulu weZimbabwe wazini ngokuguquka komkhathi. Sixhume umnumzana Vumani Ndlovu wokunhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Lonkosazana Mpokiseng Spanda ongukansila wenkayi. Umasipanda usungula lingxoxo.
Sake sakufundisa sakuchasela ukuthi ikutshintsha komkhathi ikho okwenza kube ngaleyo ndlela.
Kwathiwa kuhamba njani khonapho nxa sokukhona khonoko kwinto?
Kwathiwa khona ilanga liyatshisa kakhulu liyaba selisondele kakhulu ebantwini. So kuyatshintsha umumo womkhathi wokuthi izulu ngesikhathi nesasike wazi ukuthi ngesikhathi lesi siyasibe sesilamabele aphandle okokuthi sibe sesihlakula. So sokutshintshile umkhathi sokusenza izulu lingasabuyi ngendlela esasijwayele ukuthi lina ngayo.
Ye, Baba Ndlovu, uyamuzwa umama lapha. Kambe abantu emaphandleni bayakwazi yini ukuthi El Nino kutshoni khonokho yawuhlangana labo izuku zonke?
Engingakubeka sobala ukuthi abantu emaphandleni abayezwa njengomama esitsho. Kodwa abanalwazi olujulileyo ngakho ngokuba nakula mfundiso eyenziwayo ngabakhangele zomkhathi abakhangele zokulima ukuthi kathi vele linyamazana okuthiwa yi-El Nino kuyini. So imfundiso ilutshwana ebantwini kakhulu nasikhuluma ngabani ebantwini bemakhaya bezwa nje ibizo kodwa ukuthi khona imvelaphi lokuthi vele kuyini abanalwazi olujulileyo kikho lokho.
Ye, mase sikhangela ke masibanda khona ngapho enkayi siyakwazi ukuthi kuvele abantu abalakudla kangako. So ke nxa ukuthi kungabuya lokho kwinto okuthiwa yi-El Nino ubona zani kungamanjani eziphaleni lapho?
Hayi, enkayi akungake kube kuhle ngoba kathi sivele isimo kasimanga kuhle kule ndlala enkulu. So okokuthi nxa umnyaka ona lo esiwukhangele kungaba khona izidumbu ngoba kathi sibakhona abavele belala bengatholi lutho okokufaka emlonyeni.
Ndlovu, kambe kunjani endaweni esiningi emaphandleni lapho?
Emaphandleni sina sisebenzile emaphandleni ambalwa agucela otsholotsho elupane lakwezinye indawo zenkayi khonoko uthiwo ngumama umasibanda kumkodo abantu abalakudla eziphaleni lapha sebeqalisile ukulamba. Kuba yinhlanhla ukuthi uthole imizi enelisa ukuthi idle kathathu ngelanga kumbe sithi kabili ngelanga nomuzi uyabe ungconywana wenelisa ukuthi udle kabili ngelanga. Abantu bangadla kanye betholila ngalonke bengadlani. So indlala ibhahile okumangalisayo emakhaya. Uzananzelela futhi ukuthi nabantwana ezikolo sebefunguka ngenxa yendlala. Ayisikho futhi ukuthi sasiyele kuphela abantu kodwa lezinyamazana. Inkomo seziqalisile ukufa, abantu sebeqalisile ukuphelelwa zifuyo zabo.
Singathi mfundiso bani elingayifuna ke kumbe elingayithola kuhulumende masibanda wenze ukuthi lilungise khonoko ukuthi nxa sokubuya umumo womkhathi lo ongalunganga libe selizama ukuthi lihlanyele lokhu lalokho kambe lingabe lifunani?
Sifisa ukubana kuhulumende wethu sifundise ukuthi singalima njani, yiziphi indlela esingazisebenzisa, yiziphi inhlanyelo esingazihlanyela abantu bathole isivuno loba esincane. Izifuyo zethu singayenza njani ukuthi ziphephe engozini le ngoba vele njengalokho vele kungenakudla. Zinakekela ngayiphi indlela ukuze sibe nazo ngoba umhamba wesikhathi sibe kuthengisa ukuthi nxa umgadi ungahambunje. Okwanalo umnyaka izifuyo asingake sibe nazo ngoba kanye lamanzi ahlupha kasilawo.
So ezifuyweni lapha ukuthi kambe ubona ngazani masibandla kungenziwani ke ukuthi zingafi?
Besithi ukuthi ihulumende nxa ingancedisa ukuthi kube nezinye inkomo nje ezimbalwa ukuthi akazifakwe kufidweni zisenzela ukuthi ilize lingasali lingasela lutho.
Ngena khonapho Baba Ndlovu, pho ubona ngazani kungathiwani kulakhonoko phela kuthiwa yi-climate change?
Nxa sikhangele inkomo uhulumende kumele angenele ancedise ngokudla kwazo kodwa kuyadingakala lokuthi imfundiso ibe khona kuzakhamizi ukuthi nxa sesibhekane lesikhathi sendlala esifana lalesi benelise ukuthi nxa mhlawumbe umuntu elomhlambi engu-10 enelise ukuthi athengise inkomo ezimbili zisize ukuthi ziyethengela lezi eziyabe zisele ukudla ukwenzela ukuthi zingaze zafa zonke.
Mnumzana Vumani Ndlovu lo nkosazana Mpokise Ngisibanda ukhansila wenkayi. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kubotshwa abasakhulayo bebandla le-MTC abangamashumi amabili lanhlanu eHarare bephakathi kokutshengisela besola umbuso weZANU-PF. Osagqiba umsebenzi wokuba ngumeli weMelika eZimbabwe umnumzana Bruce Wharton uthi kusesekunengi okumele kulungisiswe ngohulumende weZimbabwe ukuze ilizwe lakhe livuselele ubudlelwano leZimbabwe ngokugcweleyo. Kwanelo kwalamhlanje mdwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamelinkomo. Salani kuhlelo lweStudio 7 Live Talk, asihluzeni bomama, libelobo sukobuhle.